zami zokukhanya ngiyazi zikhanya sanguwe uhlezi unginika ithemba noma ngidikibala umhlaba usungihlulile I was chilling them when uhlala useduze ngokomoya mina ngiyazi uyohlezi uhamba nami ingakho ngithatha leli thu ngithumela amazwi okubonga
Ngilo siyami, 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 ngilo siyami,